So we see card descend about VOA in the belly.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 3 kuzibandlela 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Kubhubhe abalitshumi lanhlanu 15 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Abafundi abaloba imihloliso ka-Form 4 lo-Form 6 bavula izikolo namuhla. Inhlanganiso yababalisi iZimta isola uhulumende ngokumisa ukuvula kwabanye abafundi mhlaka 10. Kubotshwe abeZimbabwe abangamakhulu phose amabili abangene kwele South Africa ngokufohla umngcele we-Bed Bridge izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lanhlanu 15 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu ayisithupha 664 belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala bazinkulungwane phose ezintathu 2912, ukuthi abahlatshwe esibili bango 3682, abahlatshwe esithathu bango 329 kuphela. Inani lasebebhubhile seliku 5032. Abafundi abaloba imihloliso ka-Form 4 lo-Form 6 bavula izikolo namuhla. Inhlanganiso yababalisi iZimta isithi uhulumende wenze iphutha elikhulu ngesinqumo sokumisa ukuvula kwabafundi bonke mhlaka 10 njengalokhu obekuhleliwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ngeviki edluleyo ukuthi bathethe leli nyathelo ngoba igciwane le-COVID-19 selimemetheka kakhulu elizweni. Ngokunjalo uthe ilanga lokuvula kwabanye abafundi abangela mihloliso lizamenyezelwa ngokuya kwesikhathi. Sixoxele siphathamandla seZimta uMnumzana Sifiso Ndlovu sambuza ukuthi uthini ngokuvula kwabo Form 4 labo Form 6 namuhla.
Okokuqala kumele sishisele abafundi inhlanhla enhle ukuthi balobe beqinile njalo bekhuthazwa ukuthi bacedise izifundo zabo ukwenzela ukuthi laba abakhangelela ukuthi baye ku-Form 5 bathole ukuthi imihloliso yabo iyamawa ngesikhathi bazuza njalo lethuba lokuthi badinge izindawo baqhubekele phambili ngokuya ku-Form 5. Kanti-ke abaqeda ku-Form 6 bathole njalo lethuba lokuthi badinge izindawo zabo basema-university. Okutsho ukuthi-ke abezemfundo bebehlolisisa kakuhle okubona ukuthi lokhu kungenza ukuthi umnyaka lo uqale kakuhle kuzifundo zababalisi lababala bethuthuka besiya phambili. Sithi-ke ngalokho-ke kasibakhuthazele abafundi babuyele esikolweni, kanti sikhuthaze njalo lababalisi lababebancedisa ukuthi laba bancedise baqedise izifundo zabo. Sikhuleka njalo ukuthi ezikolweni lapha umkhuhlane lo okhona kathesi owe-COVID-19 ungazihambemetheka ubuye njalo ukhubaze ukuphathwa kwemihloliso kubafundi nakubabalisi. Kanti-ke ezemfundo siyakunanzelela ukuthi sebezamile-ke ukuthi balethe i-productive equipment kanye-ke lawo ama-sanitizers lawo ukuthi mhlawumbe wageza bazivikele. Kodwa sesikubonile-ke ukuthi kuvele khona umkhuhlane lokunzima ukuthi umuntu awuchathele.
Njengoba usitsho ukuthi sokuhanjisiwe esikolo konke okudingakalayo ukuthi wenqatshelwe lomkhuhlane, ungathi liyasuthiseka ngalokho?
Ngingake ngisho ukuthi siyasuthiseka ngoba kumele ngithi ngitsho njalo sengithe ngahlolisisa zonke izikolo. Kodwa nxa hamba ngendlela esithesivala ngayo kwenziwe hayi kuyivele nje imithi kanye nokuzovikela kwasekukhona esikolweni esikhathi sivala kungasingazi mhlawumbe kungabe khona okwaphelayo kodwa okuningi kwakuvele sekukhona kwakuthengiwe umnyaka kuphela uhulumende wakuthumela esikolweni sikhangelele ukuthi lokhu kungancedisa kodwa phela njengoba ngisitsho ukuthi lokwana yikuzama ukuvikela umkhuhlane ovele umemetheka lanxa sikwenza konke konkeyalo nanku sikubonile uvele umemetheka abantu belawo abasanitizer ezikhwameni sibonile umemetheka abantu bekafakela amamask emlonyeni bevalile abanye njalo sibabonile bevele bengena khona especially kancinyane kathi-ke esibakhuthaza kakhulu ukuthi bahlatshwe sibone njalo futhi sisiyavala izikolo ukuthi bebekhuthaza ukuthi oform six abaningi laba abale 18 years neminyaka eminye ku-16 bahlabe labo kwenzela ukuthi bavikeleke laba abahlabileyo kuphosa kube ngconywana siyakukhuthaza ke lokhu lakho ukuthi kube khona kwenziwe ngendlela
abanye abafundi laba abangelamihloliso abayilobayo bebemele bavule emhlakatheni kodwa sibone uhulumende sithi lokho akuseyikwenzeka ngoba umkhuhlane we-COVID ukhanya usumemetheka uthi ilanga lokuvulwa kwesikolo selizaziswa ngokuhamba kwesikhathi lithini ngalokho
ngibone ngathi kube liphutha lokuthi kuthathwe lelo nyathelo nangu phela thina besingazange sizwe ngokujulileyo ngamapercentage emkhulu abantu abasebanjwe ngomkhuhlane ukwenza kweze kwethuse ilizwe ngale ndlela sithe sivala izikolo bebekhona abantwana athi bebanjwe i-COVID ababalisi yebo kunjalo kodwa ke phela kuqhubekele phambili behlezi ngemakhaya abanye bekhwanadala besezikolweni imfundo iqhubekela phambili kathi sizavika kuze kube nini siyakubona ukuthi umhlaba wonke lo ume mazonzo ngemikhuhlane engapheliyo kanti la ngezimpi lakho konke okunye okwezomkhathi sesiza kuthi owezemfundo kakunge kuze kuthi wezomkhathi silunge kakume njalo le mikhuhlane iziphele abantwana bazalahlekelwa ngibone ngathi leli nyathelo lithethwa ngokuphangisa langokwesaba kodwa-ke akusinyathelo elikhuthaza kakhulu kwezemfundo engingawukhuthaza mina-ke ukuthi-ke uhulumende kabuye adingisise kakuhle ukuthi umbono lo ungaufuqwa imicijo ekhona na etshengisela ukuthi siluphubhane lolusoluhlukuluzile njalo lakho ukuthi lusidilizele impilo zethu kodwa okathe sibone ngathi nje kube liphutha ukuthi kuthathe lowo mkhumbulo
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngohlanganiso emela ababalisi iZimbabwe Teachers Association iZimTA. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi uthi kubotshwe abeZimbabwe abangamakhulu phose amabili 179 abangene kwele South Africa ngokufohla emngceleni weBeit Bridge izolo. Kunaganelwa ukuthi abanye babantu laba bese bebuyela emsebenzini ngemva kokwethekelela izihlobo labangane ekhaya. Umotswaledi utshele intatheli zindaba eseBeit Bridge ukuthi bafake ama-roadblocks amanengi emgwaqweni osuka khona eBeit Bridge usiya eJohannesburg ukuze kubotshwe bonke abangena eSouth Africa bengelamaphepha. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwanansi.
Ukubotshwa kwabantu kuhleli njalo nje kusenzakala abantu abangenamaphepha lawo ma-roadblock hayi ngakudala mpela hayi ukuthi nje kuqhamukana nalo minister okhona bekuvele kuyinto eyenzakalayo ukuthi uthole kuvinjiwe nje kakhulu abantu bakhe emkhomeni akusonto engathi thina sesimangele kakhulu ukuthi kwenze njani ngoba vele nakudala vele lawo ma-roadblock besiba khona kodwa-ke siyabagqugquzela abantu ukuthi bazama ukuthola ama-documents aqondileyo ngokunye kwezinto esizihlupha ngakho kakhulu ngoba kwezinye ezinye zezinkulumo kwakuzanywa ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi abantu bawathole ama permits njengoba kwenziwa kuma white map paper on migration kwaxoxwa kabanzi nje ngale tendency yabantu ukuthi beqe umngcele bengenawo ama paper so ngezinye zezinto ezifuna ukukhangelisiswa kodwa kuyacaca kakhulu ukuthi uhlupho luwethu uhulumende oyehluleka ukuthi alungise umnotho enough ukuthi abantu bengathwali nzima ngale ndlela kube ukuthi akulasidingo sokuthi abantu beqe umngcele besiza ngapha eSouth Africa
Uchilo njalo umphathi ntambo wendaba zasekhaya ukuthi kababuyeli muva ukudaba lwama special permits ukuthi labo abalawo kumele bangene kwamanye ama permits kumbe babuyele ekhaya lithi ngalokho
Kina njenge Zimbabwe Community South Africa savele sathi ma kusenziwa isimemezelo sokuthi ama special permits awazi ukurenewa kuzoba le extension for 1 year ukuze abantu baphume kuwo bangene kuma mainstream visas sakwamukela sathi hayi sikuzwile ngempela siyakwamukela ukuthi uhulumende wase South Africa kusegunyeni lakhe ukuthi ayenze leso sinqumo sasho futhi nakuZulu wonke ukuthi thina esesiza kwenza sekuyikumlandako uhulumende ndisizama ukubonisana naye ukuthi abantu abaningi abangaphansi kwalawo mapermiti abangeke benelise ukuchaphela kulawo ama mainstream visas so ingxoxo esisabonisana ngayo sinazo ihlelo vele abanye inqaba bona uchairman weZimbabwe Community South Africa ungabutho mabhena presenter udaba lolu ku deputy president wase South Africa ukuthi kuyisima kanjani sithwele nzima kanjani ngalesi sinqumo esikhulu kona kuzodaleka umthelela bani siyakwesabela ukuthi kugcine sokulabantu abaningi futhi abangenawo ama permit kugcine sekufana nalento yokuthi abantu sebezama ukuchapha bengena eSouth Africa ngokungekho semthethweni lakho nje kudala nje ubuzima ezimpilweni zabantu ngapha kuphinde kutax iSouth Africa in terms of ama resources osomeli wafake ukuthi ibivini balabo bantu so sibona ukuhle impela ukuthi nxa kungakhulunyiswana angaziqedwa lezi ngxoxo sekutholakele indlela yokuthi ba migrate kanjani kalula laba adebe lama special permit kodwa ke hayi abantu sizobazisa nathi ngemphumela yalezo nkulumo
Umnumzana Bongani Mkhwananzi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa Abahlali bakobulawayo bathi uhulumende kumele alungise udubo lokusilela kwamandla kagetsi kanti lo masipala waleli dolobho laye kumele aqede udubo lwamanzi oluhluphe kakhulu eminyakeni osanda kwedlula. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi
umnyalo ophele wa 2021 ube lokuhlukuluza izakhamizi ngendlela eziningi ezijiyeneyo amanzi kwezindawo beqeda sibili amavi kwezindawo ezinyanga engatholakali phezu kwaloko futhi emazenjalo ehlupha kwase kubuya indaba nale yokuthi amanzi akaqhunywa kwezikhathi ezithile esithina yi-shedding phezu kwaloko futhi sasesihlanga lohlupho lwamanzi angathi angcolile okwenze kwaba lokugula kwabantu so ke abantu kulumnyaka besikhangela ukuthi indaba leyi ikhangelisiswe kubonakala ukuthi abantu amanzi bayawathola okugcweleyo njengoba phela sinanzelele ukuthi amanzi yimpilo njalo nxa sesilandela isisekelo sombuso vele sicacile ukuthi akufanelanga abantu kube lesikhathi abathwala nzima bethola amanzi bese sikhangela lo zesa ukuthi isevisi abeyinika abantu la ibingenye ikhulayo besihlangele izikhathi eziningi uthole ukuthi amagetsi asekho kodwa kunjalo silabantu labanama-load limits abantu ababhadalayo imali ezithile ngenyanga bona abo bantu angaze aqhunywe okwesikhathi esithile kwamahola athile bona ngayenyanga iphela babhadala imali egcweleyo so khonokwana izakhamizi azikuthandi ziyasola kakhulu ende ziyakhonona zifisa kulungisiswa soke kulumnyaka sikhangelele ukuthi izesa ayilungiselwe oluhluphi ibe leqiniso ukuthi abantu amagesi siyawathola ithanga ngeminyaka sa kuthiwa ye kulohluphi olunye amagesi azalungisiswa kulumnyaka u-2022 njengezakhamizi sikhangelanga ukuthi izitori eziningi le nkulumo eziningi bese sinanzela futhi le ngapha ugatsha lokuthwalwa kwabantu sithi nayi-transport lakho kube le nkinga ezingebe zisenzakala khona phana njengoba sinanzela ukuthi uzupco iyodwa ikhampani iyevunyelwa ukuthi ithwale abantu basemsebenzini baphendukiselwa bafuneka emadolobheni baphendukise
Udaba lwamanzi libona ngani lungalungisiswa njani?
Sesike saba lesikhathi lapho abantu abafa khona eluveve ngale benathi amanzi angcolileyo. Kube futhi kwaba ngesifananako khona abafuthe chabala abandla nxa bengafanga kodwa kube lanto abaningi abagulileyo bahlukumeza iziso abanye bathawela ezibhedlela bagcwala emaklinikhi ngendaba yohlupho lwamanzi. Kodwa ke nxa besitsho abazingcitshi kwezamanzi bathi bona amapayipi la akobulawayo esikhathi i-infrastructure yamanzi yakobulawayo vele yayingenzelwanga ukuthi amanzi abe ivalwa evulwa evalwa evulwa kuthiwa amapayipi alongabe lokuvala kwenza kube lokho esithi thina abe contaminated kube nje lokunye okuzinambuzane okungena phakathi njalo kube lokuthi amapayipi arasa kancane phakathi khonakhona bathi kuyingozi ukuthi nxa amanzi sebuya esenathi eserastile yasebuya ehlupha ehlukumeza abantu engena ebantwini. So ke sibona ngathi dubo lwamanzi lwane sihlala sikhuluma ngalo elokuthi uhulumende wathembisa kudala ukuthi yena uhlupho lwamanzi ukuze luphele kokulwayo ukuthi kube igwayisha ngani dem yesifuna izakhamizi ezifuna kwenzakale kodwa uhulumende yathembisa ukuthi hayi ngiza kwenza lo nyaka kuphushe nxa sosiya kuma-elections ngiza kwenza lo nyaka kuphushe khathesi futhi uyasithembisa ukuthi hayi iproject yena izahamba iphule. Sibona ngathi impendulo yena leyo nyanga zakhamizi ukuze singabi lohlupho futhi lamanzi uhulumende abe leqiniso ukuthi indaba le igwayisha ngani dem uyayilungisisa le pipeline yakhona masinya yayilungisise izofika kobulawayo singaye sibe laleyana indlela yokuthola amanzi ngaleyo ndlela kobulawayo soze sibe lohlupho lwamanzi futhi kuzenza ukuthi la u-city council angasabi le excuses zokuthi hayi kunje kumbe kunjana.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Inews Day ithi impumela yokhetho lweZANU-PF oluphumele nkokheli yezabelo entsha yengeze ukudonselana okukhona phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lo msekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Ikroneko ibika ukuthi ibandla leZANU-PF lithi labo abanqobe kukhetho lolu ngokuqilibezela abasoze bavunyelwe ukungena ezikhundleni zabo. Iphephandaba linye lithi njalo kubotshwe abantu abangamakhulu phose ayisikhombisa 690 ngosuku olwandulele umnyaka omutsha kobulawayo besetheswa amacala atshiyeneyo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Njani Studio 7 bafakazi nabalaleli. Unyaka omutsha bakithi 2022 siyabonga ukungena. Umlilo lo ekhezo okhulumayo lapha. Ngifisa nje ukudlulisa into eyodwa bakithi engikhathazayo. Mina ngikhathazwa nguhulumende wakithi lapha emabhoda. Ukuthi kambe sishiwa amazwe wonke lawo esevuthile amabhoda. Kusele yena yedwa lokho engakavuki. Khona uvalela abantu bephuma ubavalelelana abantu uma bephuma behamba bona bengasoze bavalele emazweni abaya kuwo nxa bengena. Ayi lokho kuyakhathaza lokho bakithi. Asazi ukuthi senzeni, asazi ukuthi sithini. Uhulumende wathena uyalalela abantu kodwa hayi asikuboni kusenzeka lokho akulalelwa abantu lapho.
Ngiyacela, ngiyacela kakhulu, ngicela nimbale lebama ama-ODA Michelle, ngiyacela please. Yimusteli moyo lwagwelo. Yimusteli moyo lwagwelo. Sanithumeli lezindaba kuqala la lindithumela efonini Michelle. Laba ODA manje wezwe balwa mpela kodwa bakwamanje na vele phosa umnyaka wonke usugwele waphela vele ngiyela noma ebalwa. Ngiyacela kakhulu, ngicela ningifundele nama ama-ODA. Mina ngisesikhombingo evungu.
Salibonani, salibonani basakazi be-Studio 7 kanye nabalaleli. Siyanibonisa hlobo ezinhle. Sithi nyaka omutsha, kasibonge mphela unyaka omutsha hlobo ezinhle ukuba usithathele okuhle. Noma sihamba sibe kwathi sihamba phakathi komhlaba omutsha, asiwuphatheni kahle umhlaba wethu. Sithi phansi nge-corona up ngama-mask up. Siyabonga hlobo ezinhle.
siyabonga ngiyanibulisa nonke nina okhuluma yomfamona umfamona ungwenya emasouth eward 5 ngibulisa amaward 5 nivuka njani amaward 5 nonke siyanithanda amaward 5 nonke ifangani ngabe singene sonke enyakeni sonke siphilile ngiyabonga amaward 5 mambale kubusa nomsosa akhe khona ngathi mambale yonke ngiyanibulisa abangaziyo abangangaziyo njalo ngifamona lo jayele ukubala amabhayibhile kakhulu ma kusezimfeni lapha emambali ngiyamazi ufamona ungwenya khona apula kokhene emasuwe laphana ebham ngikhulele khona abakade bengazi ngofamona ndaba ezinhle okungwenya ngiphini njani bafowethu hhayi mina ngiyaphila nama-South African khona ngapho madoda lisithumezele amajigis akuvila ekhaya sesishoba ngamajigis madoda sesihlanganisa lamacimbi ayishoba zikho zamanje lithumezele amajigis kakhulu bafethu ngiyabonga hhayi okhulumayo ngapha kobhewula nke ngikhulumise emgqibelo umablainof umosi mgqibelo lokhulu udube laphana kwezamazama usabuke ngithi khulu amavuko khulu qina ungenile enyakeni omusha asikubone jehova khulu siyabonga benshilo ngaphambilini ukuthi okhulumayo ufamona babdube zero uchairman wama-nations wonke lobaba ubaba wami umasumbika archbishop lama-nations intebulawayo lo mama nipilile yini bazali bami ufamona uyaphila uyaphila nginankinga ngiyabonga kakhulu ngithi nonke nyaka omuthe onyakeni omusha asiphathaneni kahle ngithi okuhle kokuta ame
linjani mthwakazi omuhle nyaka omutsha hhayi abaphila abantu kanti into engimangazayo kwela kithi bantu bakithi ngathi asikho kithi kahle eZimbabwe le amasotha umongameli kakhulumi lutho abafana bakhe babulala abantu babamba inkunzi ngezibhamu amasotha uthule zwi bonakala isibo kade abazizwa ukuthi ngo-commander in chief yamaphoyisa uzithulele zwi akekho even umkhulu wamasotha oyi-1 okhuluma kodwa abafana khuza abafana bakoyibo kanye ababathuma bathunyola abafana laba bheka amaphoyisa amasotha la abamba njani inkunzi kunini vele ngavele ngibona ukuthi no mani izibhamu lezi zisizo lezi ezibuye egoli ngezegovernment ilizwe lamost izibhamu azingeni nje kodwa yebo amayelothi lapha ubanjwa ngezibhamu lapha ubanjwa ngezibhamu kanti bona izibhamu lezi ngezestate no bazithulele bonke bathule tu mongameli uthule abakhulu bamasotha bazithulele amaphoyisa wona ngwawo amaphoyisa amakhulu bamaphoyisa bazithulele ukuthi bekhuluma on the ground ukuthi no amasotha layo kubonakala ukuthi bayabotshwa kumbe kwenzakalani kumbe kube neindlela eyenzakalayo bakuthulele tu hawu kanti bafuna kuba amasotha layo azeqeda abantwini ana babulala nokubulala kanti ilizwe bani elingasenamthetho nomthetho isakwazi vela awuzange uvele wabakhona kuleliya lizwe kodwa lokho sokusenzakala zoku-out of hand serious kwenzakalani ubezithulele so bonke abantu bempumalanga bazithulele bonke zwe amasotha abamba abantu inkonzi no ekuqaleni kwakuthiwa amandebele yagangile amandebele nanka manje abantu baganga kuthulekile nje ezweni kube ngathi akwenzakanga ngalutho no kanti ilizwe leselinjani balibusa njani kahle
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo yezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ithi amapolisa kwele-Sudan adubule abulala abantu ababili ekade betshengisela ezitaladeni izolo besola ukuhluthunwa kombuso libutho. I-Reuters ithi njalo kulo msolwa osebotshiwe phezu kwesehlakalo somlilo olumathe watshisa iparlamente yakwele-South Africa izolo. Singene kudaba lwemelika. Ukukhithika konqwaqwane olunengi kanye lokumemetheka kwomkhuhlane we-COVID-19 kubangele ukuthi amankampani endiza mchina amise ingwendo ezizinkulungwane ezedlula ezimbili 2300 izolo. Izihambi ezinengi ebesezibuyela emsebenzini ngemva kokuhlaba ikhefu bezigcwele emagcekeni endizamchina kunyakazela. Ungqwaqwane lolu lukhithike ezabelweni ezisenzikini kusiya ngentshonalanga yeMelika. Izisebenzi zamankampani endizamchina ezinengi lazo zibikwa zehluleke ukuya emsebenzini ngoba ziphethwe yi-COVID-19. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Sibona ukuthi into kade ikhulunywa ngumnumzana Biden from the beginning ukuthi umuntu wonke kumele ahlatshwe ukuthi i-efficacy rate zethu sonke zibe very very viable. Ngoba kade sesibona abantu sebegula abahlatshiweyo ngoba bahlangana labantu abangahlatshwanga. So khonapho yikho esesibona ngathiwa sokulenkinga. Into futhi esingayifaka lapha sibona ukuthi ama-state lawa nekade sikhuluma ngawo last year on the southern part of America bengalungiselelanga the outbreak esiyenzakala okwakathesi. Siyabona ukuthi ama-governor amaningi awangama-Republican from the southern states awayeyala the supplies and ama-regulations yokugqoka ama-mask the whole of the first part yokudistributa i-medication. Sibone ngathiwa abantu sebegula all over the nation.
Abasebenza kumankampani endizamchina labo sibona ukuthi bayehluleka ukuya emsebenzini ngobunengi ngoba behlaselwe yi-COVID-19. Ungathini ngokwanda kwabantu ababanjwa yilo mkhuhlane kungelani lokuthi amajekiseni akhona kodwa abanye balokhu bengafuna ukuhlatshwa?
Kuqakathekile ukuthi abantu bahlatshwe amajekiseni. Ukuthi kuzatshintsha njani, sibona ama-states akade engavumi ukuthi i-COVID lay izabakhathaza nganto asebetshintsha ukucabanga kwabo. So ngithi mina hayi, in the next month or so sizabona la i-government ekanumzana Biden ukuthi bazabuya laliphi icebo ukuthi bancedise abantu abagulayo okwakathesi. Abahlatshiweyo who have contacted i-COVID lay sibona lakho kunga-unfair ngoba ungahamba lawe usiye ezitolo or kuma-restaurants or ama-bars uhlangana labantu abangahlatshwanga. So yikho kule nkinga khona. So hopefully ngo-2022 sesibona ama-numbers sekhwela. Sibone unumzana Biden esithi the country will not be shut down like in 2020, but bazadinga the ways to make this work.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Sixoxela ese-Ohio khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abalitshumi lanhlanu nge-COVID-19 izolo. Abafundi abaloba imihloliso ka-Form 4 labo-Form 6 bavula izikolo namuhla. Inhlanganiso yababalisi iZimta isola uhulumende ngokumisa ukuvula kwabanye abafundi mhlaka-10 njengalokhu obekuhleliwe. Kubotshwe abeZimbabwe abangamakhulu phose amabili abangene kwele-South Africa ngokufohla umngcele we-Bedbridge izolo. amapolisa athi asefake ama roadblocks amanengi emgwaqweni oya eJohannesburg ngenjongo yokubopha abeZimbabwe laba abangela maphepha. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.